udaba lokuswelakala kwemali lodaba lomkhonomi ngathi izinto ezihlupha uZulu njalo ke amabandla lawa aphikisanayo kwezombusazwe sikhangele kukhetho lubuya mhla kaJulayi 30 besikhangele ukuthi khona kuyibe yizo izinto ezimqoka ukuthi bona bazikhangele sikhangele kuqala ibandla leli elibusayo leZANU-PF elikhokhelwa ngubaba u-Emmerson Mnangagwa sibona ukuthi khona ubeke lezi nyanga esingathi zidlula isithupha kuhulumende bekungaba kuhle ukuthi khona ngabe uncedise ukuthi udaba lokuswelakala kwemali lulungisa kodwa ke kukhanya ngani indaba leyi indaba emehlulayo iyehlula njalo ke umphathi webhanga elikhulu e-Central Bank okuyikho okuthi khona abantu bengazifisa ukuthi bebathole omunye umuntu ongayenza ngcono kodwa ke yena ke uhamba ngokuthi ngemva kokhetho ke kulabanye abantu abazasincedisa kodwa ngokubona kwami mina njalo ngokukhangela izinto eZimbabwe yikuthi ilona ibandla eleZANU-PF nenhlelo zabo abalanhlelo ezinhle ezingalungisa lolu daba esingathi ngesilungu yi-liquidity sesimzwile njalo umphathi ntambo wezebhanga elikhulu i-Central Bank uba uMankunja naye engani indaba le yokuthi khona imali ilungiswe iyaba yihlula sibili njalo mbona ngani abantu ngikhangele kakhulu emadolobheni baza bafaka isijeziso esikhulu abantu beZANU-PF ngoba bona babona kuyibo ababangela ukuthi indaba yemali leyi ingabi khona yebo kanje iZANU-PF labantu abajala ukuyivotela kodwa kulabanye abantu ke abaodingisibona ngani uMnangagwa ubuya ngendlela entsha njengoba sekuyinye dispensation kodwa kathesi-ke ukuyehluleka ukulungisa udaba lolu olwemali solungani solumshayela phansi kula mavota angathola ikakhulu emadolobheni
Ngubani phakathi kukaMnangagwa lo Tsamisa obona izenelisa ukuvuselela umnotho abantu bathole imisebenzi
sikhangeleke la abancintisayo sikhangele ubaba uTsamisa lobaba uMnangagwa esingathi yiyo ke amabhiza adivela phambili kwelezezemali kungani bonke bobabili kungani ziyabaphica ngoba ubaba uMnangagwa ungani uthi ufake ihungahunga lokuthi khona ngemva kokhetho ke uzabuyisela iZimbabwean dollar bake bakukhuluma emhlanganweni yabo edlulileyo ubaba uTsamisa yena uthi khona uzakhipha i-bond kodwa mbona ngani ke bonke la bobabili ayisiyo indlela yokulungisa lolu daba njengoba ngithilo ke ukuthi khona ngokubakhangela kwami angiboni ukuthi aziyindlela ezingathi ezingalungisa kodwa ngingathi uTsamisa yena ngoba ngumuntu omutsha angisho ngokuzalwa ngisho ngokuthi uletha uhulumende omutsha ozayenza izinto ngendlela ezishiyeneyo kulezi zezanu ingathi-ke abantu bale themba lokuthi uhulumende kaTsamisa-ke uma enganqoba ukhetho engayenza ngcono kulo Mnangagwa ngoba Mnangagwa sabantu sebembonile kusukisela ngoNovemba kuze kubambe kathesi kodwa indaba yemali ilokhu ihamba ihlupha ukudlula ngesikhathi esedlulileyo engakangeni embusweni yikho-ke abantu bangafisa ukuthi uTsamisa angayenza okungcono kodwa ke ngokutsho njalo mina ngifuna ukuthi ngiyelekelele futhi indaba naleyo yokuthi indaba yemali ngeke ilungiswe kuphela ngokuthi kukhishwe ibond kumbe kufakwe iZimbabwean dollar yindaba efanele ikhangele ukuthi kanti imali ezantshontshwayo ku-akhawunti leyo kuthiwa yi-nostro akhawunti ebhanga lesizwe yatshontshwa njani yatshontshwa ngubani njalo yimali efanele ibuyisena leyo ngoba ama-akhawunti abantu babewagcina engama-US dollar kathesi kuyathiwa thatha i-bond kodwa ungathi thatha i-bond but akula bond lakhona yikho-ke ngisithi udaba lolu engxenye ubaba uTsamisa oletha uhulumende omutsha nguye ongayikhangelisisa lindaba